So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 Mpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Is something that also have impact on the enjoyment of the right for freedom of association peaceful assembly. In many of my discussions with victims of the excessive use of force by police, those victims related that they were targeted because they belonged to opposition parties.
Isikhonzi senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Clement Voile obethekelele ilizwe usethule imbiko yakhe ethi isimo seZimbabwe siyingozi ebantwini ngoba kulombuso ofanalo webutho.
Kubandla le-MDC ingalihlale phansi anniversary kumele ibe yisikhathi sokuthi bahlale phansi beke bazibona amakhwapha bakhangele ukuthi kanti balahleka ngaphi.
Ibandla le-MDC elinanza iminyaka engamachumi amabili labunjwayo likhuthazwa ukuthatha leli thuba ukuzinuka amakhwapha. Ongumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso se-bail esenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Clement Voile osekwethekeleleni iZimbabwe uthi isimo esiselizweni siyingozi enkulu ebantwini ngoba kulombuso ofana lowebutho. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Voile utsho lokhu emhlanganweni nentatha lezindaba esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe okwensuku ezilithumi echasisa akubonileyo kuphenyo lwakhe.
And I mentioned this in many of my meetings with the government authorities and also that
ngiveze konke lokhu emhlanganweni eminingi engiyenze lohulumende ukuthi abantu abaningi bahlalela evalweni ngoba nxa bengasimalunga ebandla lithize kuzathiwa kusobala ukuthi ngabelinye ibandla. Lesi simo sokungathembani kanye lokuswelakala kwamathuba okukhulumisana ngokunye kokubangele ukuphelelwa kwamalungelo oluntu kwezokuba lilunga lenhlanganiso ayifunayo. Imihlangano eminingi engithe ngayiqhuba ngikhulumisane labanye lalabo abehlukunyezwa ngamapholisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba bengamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo.
Because they belong to opposition party.
Umbono kaVoile usekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni.
Ngiqiniso sibililo elombiko osanda kukhutshwa ngu-special rapporteur we-Freedom of Assembly and Association okuthiwa ngu-Clement Voile othi khona iZimbabwe nje i-toxic environment njalo i-polarized njalo kugcwele amasotsha njengani wabusayo. Leli liqiniso sibili akula kuphikisa kumbe ukudawuthi esingakwenzayo ngoba singakhangela ilanga elayizolo kutshone nje lapha eHarare ukugijima ama-frame machine la esiwathi ngama-jetsi amasotsha kungaziwa nje ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala. Njalo ukupolarize bakhona bovela ukuthi eZimbabwe nxa ungasowe MDC uvele ungowezani nje akulo ukuthi umuntu ka-support any party.
Unyoni uthi kungalesi sizathu abantu bengamanyananga elizweni.
Ilizwe lethu vele alila environment elungileyo. Environment yakhona politically itoxic njalo ilolunya elokuthi izobangela ukulimala kumbe ukulinyazwa kwabantu. Yikho nje sisithona sibona abantu bechayana kumbe abantu bethunjwa ngohulumeni kumbe abantu sebephonga uhlatshwa amajekiseni angaziwayo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu nje kusitshengisa egcikeni ukuthi ilizwe lethu alikhokhelwa yilaba esibathi ngabesilungu ama-civilians, kodwa nje ukhaya ngani amasosha vele yiwo akhona adonsayo intambo ngemuva nje phambili kudlaliswa amabutho ayiwo amasosha elizweni lethu lalapha eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kayimangalisi impumela yophenyo lukaVol ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Inkulumo ye-UN yiyo vele kade siyilindele ngamehlo abomvu, silindele ukuthi batsho into efana layona leyo ukuthi hayi eZimbabwe lokhu kunjalo, akulalutho olwehlukileyo, izinto lokhu ezisonakala ngamandla kusiya phambili.
UVol utshele intatheli zindaba ukuba uza kwethula impumela yophenyo lolu egcweleyo umhlangano womnyaka ozayo wenhlanganiso yakhe eye-United Nations. Ugqibe uhambo lwakhe ngokukhuthaza uhulumende ukuba azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isizathu esenza abantu bengahlaliseki elizweni labo, ikakhulu ukungazinzi kwesimo somnotho. Abakhulumisane lalesi sithunywa bagoqela inkokheli yenhlanganiso zezisebenzi, abakumsebenzi wentuthuko yezigaba, abamabandla aphikisayo kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Owayengumphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail esiyinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Umufumira wetheswa amacala ambala okuchaphaza imali yogatsha lwe-National Social Security i-NASA ngesikhathi esangumphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende i-public service. Umfumira wabotshwa ngenyanga kaNtulikazi wavalelwa ejele. Umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Kumbirayi Hotsi wasebenzisa umthetho wokuthi akumelanga aphiwe ithuba lokucela umthethwandaba ukuthi umuphe imali yesibambiso sebail kuze kwedlule amalanga angamachumi amabili lanhlanu. Kusukela kusedlula amalanga la ubelokhu ezama ukudinga ibail kodwa imthethwandaba isala.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ivandla le-MDC liza kuba lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi amabili labunjwa kusasa eHarare. Lomcimbi wawumele wenziwe kumaviki amabili adluleyo kodwa wadluliselwa phambili ngoba kwakulilanga okwase kulesikhumbuzo sikaMui uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Kodwa lakusasa lo umcimbi uza kwenziwa kulilanga lokungcwaba uMgabe ekhaya lakhe koZwimba. Umcimbi wakusasa wandulelwe ngumhlangano webandla leli owedale elimqoka ele-standing committee eHarare lamhla, kwasekwenziwa omunye njalo oyelinye njalo idale ele-National Council. Kuthi ntambama lamhlanje kukhangelelwe ukuthi kube lo mcimbi wokubuthanisa imali okudla kwantambama idina, lapho okuzahlawulwa imali eqala kumadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25 kusiya kukhulu elilodwa i-$100. Asenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zebandla leli ngoba besisemhlanganweni. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungela izombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni othi ibandla le-MDC kumele lithathe ithuba lokwenelisa iminyaka engamachumi amabili ngokuzinuka amakhwapha.
Kunobunzima ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sebebanise iminyaka engu-20 because sedlule kancane. Kodwa-ke kunobunzima masikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, wakhangela ukuthi selihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 edluleyo. Kusho ukuthi masinga-ed eminye ngu-20 lezehlephuke more than double okwade zaphenda. Kungathi kukhona okungahambi kuhle ku-administration eminye ebandla okumele kulungiswe internally. Ngicabanga ukuthi kumele bahlale phansi njengebandla bakhangele ama-weakness abo internally, ngoba esingathi sikhaa i-presidency esiyibonayo ukuthi every 5 or 6 years kuba ne-likelihood kuba lokwehlukana lokungabonisani kuhle inkokheli okukhombisa ukuthi kungenzakala futhi embalwa njezayo. So ngicabanga ukuthi mina ibandla le-MDC ingalihlale phansi, i-anniversary le kumele ithathe ukuthi bahlale phansi beke ithi bazilunga amakhwapha bakhangele ukuthi kanti balahleka ngaphi. Ngangiphuma phandle bengikhangele ka umsebenzi wabo umalokhwalaselibudalo yananzelela ukuthi iminyaka embalwa edluleyo sole ndawo ze-corruption kugqelegele kwenzakala kubona kwezolitiz emadolobheni kakhulu kabikeyibo ukuthi abakhokhelayo. So konke lokho kuyaninda ingcekeza ebandleni lawo. Kuyadingeka ukuthi bahlale phansi bakhangele nxa besho ukuthi ngempelampela bafuna ukubisa intuthuko nempilo engcono ebantwini besizibabo.
Bakhona abathi owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla le-MDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela. Uthini wena ngalo?
Utsho kahle. Kezinye zezinto engitsho mina ukuthi njengebandla bezikhayela phakathi kwabo ukuthi kanti vele abakufunayo yikuyini. Uyabona nxa usudlelana lomuyi uMgabe owaziwa elezandla ezazithonta igazi mangeke kanjalo, nxa wena usufuna ukuthi uthaye isibokosa lomuntu onjalo udlelane naye kumbe abe sekusekela, hawu uma ungamfoni uyabe uzama ukuthini?
Lo-ke ngumnumzana Michael Ndiweni, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vethule umbiko othi bayajabula ukuthi udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabezomvikela beZimbabwe usenelise ukuyakwelatshwa kwele South Africa. Isikhulumeli senhlanganiso le udokotela Fortune Nyamande utshele abezindaba ukuthi uMagombeyi ukhangelelwe ukuhlolwa ngodokotela abazingcwethi bakwele South Africa ukuze kubonakale ukuthi ulimele okunganani ekhanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Oyengumongameli welizwe uMnumzana Robert Gabriel Mugabe ungcwatshwa kusasa kozwimba esabelweni seMashonaland West okuyabe kulomdeni wakhe omakhelwane abanye abadlelana lohulumende labangane bakhe. UMnumzana Nick Mangwana ubuhlangothi olwethulwa ezembiko kuhulumende kamongameli Mnangagwa uthi umongameli Mnangagwa kasoze abe khona emngcwabeni lo. Okwamanje uMnangagwa ukwele Melika emhlanganweni wamazwe wonke womhlaba we-United Nations General Assembly eNew York. Ababona kwenzakalayo bathi uMnangagwa owasusa umuyi esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ebambisane lebutho kafunakale emngcwabeni lo ngoba uMgabe wabhubha izonde ngokuhluthunelwa intambo zombuso. UMangwana uthi kuzamiswa ukwakhiwa kwesihonqo esaziwa ngokuthi yi-mausoleum e-National Heroes Acre eHarare obekumele kubekwe umuyi njengalokhu abekufisa lo mfelakazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantwana bakhe, lomndeni wonke kaMgabe. Kubikwa uMgabe wacela ukuthi ayebekwa kwozwimba ukwenzela ukuthi abamhluthunela intambo zombuso bengakhulumi abakufisayo nxa esetshonile. umzukulu kamuyi umnumzana Leo Mgabe uthi umalumakhe uzabekwa emzini wakhe hathi tuzane lo nina umuyi ubona Mgabe ngenxa yokuthi akusela ndawo yokubeka abantu emathuneni omdeni wakwaMgabe. Kesizwe umnumzana Leo Mgabe xoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7 ngalokhu lokunye uhambelana lokungcwatshwa kamuyi umnumzana Robert Mgabe.
The body is in Zimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we will bury him at the village in the courtyard in the house.
Umzimba kamufi ulapha kwaZimba, lapho sizamngcwaba khona e-courtyard. Asisoze simngcwabe lapho ayifuna khona, duzani lo nina ngoba akusela ndawo emathuneni lawo.
There's no space, and that is the reason why we had agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people had time, we were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried.
Sinanzelele ukuthi abantu bese bekhuluma kakhulu ngokugcina kwesidumbu sakhe. Sasisithatha isinqumo sokuthi ayingcwatshwa emzini wakhe phakathi laphakathi kwezindlu.
They said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village. I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uko onke loku zizabe zizanzela okwethu. Sikhangelele ukuthi kuzabe kulabantu ababiziweyo kuphela. Labo abangabizwanga bengabuyi. Sibone ukuthi isakhiwo lesi obekumele abekwe khona e-National Heroes Acre bekuzathatha isikhathi eside ukuthi angcwatshwe. Ngakho-ke sesiyamngcwaba ke kusasa.
This is going to be very private. Only invited guests will be allowed in. I don't have a list of those.
Alo-ke ngumzukulu kamnumzana Robert Mgabe, uLeo Mgabe obexoxa ecingweni le-Studio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa labantu ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Hayi, kangcwatshwe bakithi, kathi umuntu omdala uhawule sisuyelani kangaka. Sizwa ukuthi umndeni wakho wawuvele ungafuni ukuthi aye khona lapha abafuna ukumusa khona. Manje indaba nje labo obamba zonke into zonke izizalo ngezamandla kuphela. Sikubona kulungile ukuthi ayelala lapho umuntu owayethe ufuna ukulala khona.
Ye, so ke wena ubona uzani sokuthetha isikhathi eside yini ukuze angcwatshwe? Kumbe kumele ingazidalwa ngcwatshwe?
Hayi, kuthetha isikhathi eside kanti nxa umuntu esethula ukhawuliselwane. Ayisiyo siko lakithi phela lelo. Ngazilalele kuhle nje mdala la, nxa kukhona akuphambanisayo sonke siyaphambanisa empilweni.
Ngizokuthiwa ke silo umpumelelo mafu.
Isidumbu siyokhe sihlupheka nokuthi umuntu ebekwe nje kuphela. Ukufa komuntu siyakwazi kuyahlonitshwa, but ukuthi ebekwe nje kuphela kuphele lokhu. Konke bhodisa isidumbu kuphela, akukuhlanga lokhu.
Fisa ukuthi ngawe uyabekwa nje kuphele lokhu?
Futhi nje ebekwe nje ephunyizwe kuphela kudlule lokhu. Kunokuthi ube ngekubhodisa isidumbu konke ngathi ngumbukiso. Into enhle vele, isidumbu somuntu nxa umuntu sefile uyahlonitshwa, kumele ebekwe nje kudlule kube ngalokhu. Kusale kukhulunywa nje yena isidumbu sesiphunyiziwe.
Ye, ngizokuthiwa-ke silo baba uCassius Days Mpofu ecingwane.
Ngiyabonga baba. Into ebengiyifisa nje ngomgabe befisa ukuthi adlule kuphele ngaye, ngoba sikhathele umhlala sibesiza ngomgabe olwezi engumuntu obuleli lizwe. Kundalo nje akuqaci ukuthi umgabe lo kakangcwatshwa mbe wangcwatshwa, ngoba iqiniso elikhona siyakubona amabhokisi ayavela entshintsha. Ibhokisi akabuya nalesuka eSingapore, lebhokisi elivela asevela khona manje besenza iviewi la benza athi yena akayimbuzi mntuthiwa umuntu uyatshintshwa amabhokisi. Lokhana kuyakhomba ukuthi lezi ndaba ebezikhunywa abantu ukuthi umgabe wangcwatshwakali wigenani elidlayo ngezikhathi zingaba lesiqiniso.
Ye, ngiloba amasuku lapha ecingweni odinga umdade ngesikhaphekhaphe baba amasuku.
Hey, yazi ukuthi into zikamgabe lezi sezitshayisa ngamakhanda. Laba abantu badlala amagemu nathi lapa. Ngoba imagine ukuthi umgabe ufile umgabi uthiwa wakhela i-mausoleum. Yimali zelizwe zonke ezidlaliswayo lezi. Now turning another, taking another turn. Usehamba kuthiwa kungadwa sakwazi. Yazi ukuthi thina besifisani. Futhi ngabe ubaba lo bami ngabe kudala khona kulokuthi belokho bejikela umuntu iswayi, belokho bomisa umuntu bemhlukumeza, akusasebenzi. We have yet enough of umgabe. You are waiting for a new era okwamanje. Ayela ubona ukhathesi kwakhe i-mausoleum. Mausoleum wakho now is going to pay. And who is going to get into that mausoleum? Ovele obefuna mbani.
Uhulumende nguye okade ibhadalela, eh?
Akunamsebenzi baba Gibbs ukuthi ibhadalelwa nguhulumende, but bheka manje asila fiweli. Bheka manje ama-diplomats e-UK bajikela impahla phandle, failing to pay ama-rentals. Isimo bani selizwe soneso, asila fiweli, asila nex, akunamaphilisi okuthi umuntu eyi-one aphile. Kunamaphilisi amaningi, mina nginje umama uthenga amaphilisi e-500 and something a month.
Labo ke ngabanye abakhulumelo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asiqoxe nesilethulela ebulenjini bokuxhumana kukhasi le VOA Ndebele. Good Life Talk. Namhlanje sikhangela ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe kanye lokunanzwa kweminyaka engamachumi amabili iMDC ibunjiwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Izakhamizi zakobulawayo izolo ziveze imbono ehlukeneyo ngodaba lokuvuselela ezamabhizimusi lamafektali kulelo dolobho. Lokhu kuphume embuthanweni wokuxoxisana ngentuthuko yaleli dolobho oqoqwe ngabomsakazo weStudio 7 weVoice of America bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abenelise ukuba khona embuthanweni wayizolo owenzelwe eRainbow Hotel kobulawayo bathe ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe inkinga ezifana lokusilela kwamanzi, ukusilela kwamandla kagetsi okudala inhlupho zokusetshenziswa kabanzi kwemichina kulezinsuku yamakhompyutha, ukufinyelela ulwazi kanye lemisebenzi yenkohlakalo, leli dolobho kalisoze lavuka libuyele kusimo sokuba kontuthuzi yathunqa njengakudala. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Residence Association, umnumzana Winos Dube, uveza imibono yakhe ngokuvuka kukabulawayo.
Indaba yokurevive industry kulaya yinto esegudwini evele ikhunywa umuntu onke, yinto esifisa sonke njengabahlali bakobulawayo, ngoba silodubo olukhona olokuthi abantu kabasebenzi akuphileki. So ukurevive industry kobulawayo vele yinto esiyikhangeleleyo ukuthi kakwenziwa ama-efforts wonke angenziwa. Siyabiza sikhalela ukuthi uhulumende kangenela bona ukuthi angasincedisa njani. While at the same time lati njengabahlali bakwabantu njengabantu bakobulawayo sizinuka amakhwapha sisithi kanti kuyini lati okufanele sikwenze ukwenzela ukuthi i-industry yakobulawayo ivuke isebenze incedise impilo zabantu bakuleli dorobha.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi lanxa kulemigoqo ethize ubulawayo kumele avuke noma kanjani.
Ubulawayo kumele avuselelwe ephambili kwenzela ukuthi abantu bakithi bekwanise ukuthola lapho kokubamba, abantu bakithi bekwanise ukubona impucuko, abantu bakithi bekwanise ukubona intuthuko ezayenza lokuthi lezi labantwana abazazalwa ngamuva bethole lokho kuthuthuka kusiya phambili. Kobulawayo into ebambe intuthuko ziningi izinto zangkhona ngathi zimbalwa. Kule zinto ezibambe intuthuko ezisukela singathi ku-national government, kube lezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela nje ku-government nale singathi local government.
Osakhulayo unkosazana Jacqueline Ndlovu yena uthi umbuso wezabelo yiwo ongavusa idolobho.
Inkinga zonke esihlangana lazo njengosadolobho wakobulawayo esimayelana lokubuswa kwezizwe, ngokubona kwambe ngicabanga ukuthi ngabe i-devolution iyaqala ukusebenza, ngoba yonke into esikhala ngayo ngesilungu kuthiwa i-administrative
Joseph.
Izakhamuzi zakobulawayo zicele ukuba uhulumende atshengise isifiso sokuba idolobho livuke ngokusungula uhlelo lombuso wezabelo labasakhulayo batholiswe amathuba okusebenza lokukhokhela idolobho. Amankampani amaningi akobulawayo aseleminyaka phose engamashumi amabili evaliwe engasebenzi osekuchiye idolobho lingela mafekithali athuthukisa isigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastle League Premier Soccer League ihlaba ikhefu kulimpela viki idedela imidlalo yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ndawonye lezinye.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leCape United lizancikelana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uza kungensuku ngaki lawa maqembu edibane kusigaba seleague lapho iqembu leCape United elinqobe khona nge-1 kanya emdlalweni obukhangelelwe ngabaningi njengoba umqeqeshi weqembu leHarare City uLoyd Chitembwe ubedibana okwakuqala leqembu leCape United ngemva kokwehlukana lalo ngenyanga kaNcwabakazi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu lenkezi Platinum Stars lizadlala lele Mshwane Stars ngaseBaobab kuthi elezePC Caribe lizadibana lele Wange ngaseNyamunga. Ngensonto kulomdlalo oxega amaqembu amabili amakhulu elizweni iqembu leDynamos kanye leqembu leHighlanders enkundleni National Sports Stadium. Omabili lawa maqembu adlala ngakuhle kumncintiswano weligi lonyaka njalo eleHighlanders njengalo belibalelwa kuluhlu lwamaqembu asengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu phambilini kokunqoba kwalo elebulawa yeChiefs ngolwesithathu laselikhuphuka kancane engalaneni lahlala endaweni yeshumi lanye. Yileso-ke isizathu esenza obephethe isikhundla sikamqeqeshi waleli qembu uMandla Mpofu ukuthi athi leli qembu kalifuni ukuxotsha impala ezimbili.
Whether it's a friendly game, whether it's a cup game, whether it's a league game, it's always a very difficult game to play. But
ukudlala ngeqembu leDynamos kuvele akukho lula kungakhathalekile ukuba ngumdlalo wokuzwana amandla kumbe oweligi loba owenkezo ethile. Yebo, kambe siyangakuthakazelela ukuphakamisa inkezo yeChibuku kodwa okusemqoka ngalesi sikhathi ukuthi sithole imiklomelo siphakame engalaneni yemiklomelo. Sizadlala sile njongo yokunqoba emdlalweni wethu leqembu leDynamos kodwa njengoba ngichilo thina esikukhangelele kakhulu ukuthola imiklomelo kumdlalo yeLeague.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto iqembu leBlack Rhinos lizadlala leTel 1 ngaseNational Sports Stadium kuthi leChicken Inn lizemukelele iManyika Diamonds ngaseLuveve. Kule midlalo emibili edluliselwe phambili ngoba kulamaqembu akuleli aphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Limidlalo ngegoqela obekumele ukwe phakathi kweqembu le-FC Platinum kanye leChapungu wona odluliselwe phambili ngoba iqembu le-FC Platinum liselizweni lase-Mozambique lapho eliyedlala khona leqembu le-UD Songo emdlalweni wehlandla lesibili lesigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Champions League. Omunye njalo umdlalo odluliselwe phambili ngokade kumele ube phakathi kweqembu le-Triangle le-Herentals njengoba iqembu le-Triangle lizadibana lele Azam elakule Tanzania kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kusasa ngomgqibelo enkundleni ye-Papa Fields. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje siphethe inkondlo zembongi unxaka yezwe Khumalo ezimayelana lomuyo umnumzana Robert Mgabe kanye lezombusazwe asizweni okuningi kuBenedict Nhlapho.
Ngakadla bamphikela bathi akugadlanga mna mhlawumbe kugadla ingudla meva ngoba inengalo ezinkulu kathi kugadle mina ngomathanjana amancane njengokuqina. Yisano senzizwa nentombi ezintathu ngaphezulu umkhanya kodwa umthunzi wentaba mabuya zibhonsa uvela bahle kokhalimela kwakanjeje. Ngekukhanjani umathanjana umfana ozacile bangibiza bathi phecelezi slender boy babodwa bathi the love poet ngenxa yezwe.
Lesizwa idabuka enkayi iqale zokuloba inkondlo ngo-2001. Loba nje ethi kunengi aselobe ngakho uthi inkondlo yakhe ethi Gushungu ayilobe ngesilungu wayichicilela olimini lwesiNdebele iqakatheke kakhulu embalini yokuloba kwakhe.
Gushungu, ngithe mangizwa lezi ndaba ngeqela phezulu ngacula bakithi liyini qhawe ngumbulali noma ngumkhululi ngonikela impilo yakhe ngezidingo zabantu noma ngonikela izimpilo zabantu ngezidingo nqaki zakhe.
Uthi ngemva kweminyaka ephose ifika amashumi amane uZulu esidlimbuya ngoluthi phansi kombuso kaMgabe umethusile ukuzwa sekuthiwa liqhawe lamaqhawe.
RJ cevozile umlomo mnandi obutsa ngendluzula. RJ ubumbulali. RJ untando kayiphikiswa. RJ
loke ngunxa yezwe khumalo esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.